Elizweni lakobo mbona wena nje Elizweni lemaphushe
yeyimpumbazana
Elizweni lakobo mbona wena nje Elizweni lemaphushe
ngipupanga uthemba lami
Elizweni lakobo mbona